Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 1 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani aselebefunyenwe lilegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lani la ukona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebona yemkhuhlane siyawisapha kodwa okufanele lapho kufanele phela yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuye isuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le nto vele isenzakala even emakhaya but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye isuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaclinic. But ukuze sizame ukuthi iclinic ingabi congested that hayi umuntu engabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane 40,000. Elemelika, Italy le-Spain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gcikwane. Amazwe amaningi womhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela kumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezibalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze kwengatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi Episcop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyi kodwa lana la ukona umumo wabantu dukumenja bese buyele emuva singathintani yebo nayo emkhuhlane siyawe sapho kodwa okufanele lakho kufanele phele yaphila sidle impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla azingavalwa azingene ezitolo zibe ziningi impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisi ukuzithenga laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa
Daloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo sama kilogram alithumi i10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali unkosazana Britain Love yethesa amapolisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba lempuphu iStudio 7 la izibonele ngawayo amapolisa ehamba phambili uyathenga impuphu
impuphu izabuya kumkhoko abantu abazathenga kuza uzabona bebe begqoka amakepesi begqoka amayunifomu ngamapolisa abezothenga amayunifomu thina abantu esingasobafazi babafazi ongasoni lepolisi uzala yena uzofeyindele layini bona bazabe belokho bengena belabantu bengena bephuma bengena ilayini yakhona uzama khona apha sungele ekuseni ukuze kuyatshaya uyikhayithokundamba imagine ukuthi kuhamba njani then on top of that sensathiyisela impuphu yakhona uzothola 250 rands phansi e-10 kg imagine
kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisetheswa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni umantshi uthe baphenduke emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcinwe entolongweni isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Mnumzana Paul Ngati uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele ezisiphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku shortwave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku shortwave
Isibhedlela seKansili yakubulawayo eseThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani yamathathu akubulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelelwe ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane weCOVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matebeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwinkampani ye-chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esimise lamhlanje elapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimil and also matemba porridge and biscuits, rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansela ka Ward 7 unkosazana sikhululekile moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole lamhlanje.
Eh ama donations la esiwatholileyo eThonkhuvu to ama patients lobulawayo yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyatshengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi kunxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulowo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, the staff situation here to Vele, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So we've basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit Abantu to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at umuntu ukwaqala khona nxa ifuna ama immunization, elezilonda ifuna ukubandishwa, amama bafuna ukubeletha, the simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, nxa sothwa ahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina sikwenzayo. It's known as primary health care. And it don't prove you now why it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately, it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba thina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications or ngaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayebona esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we have tried to do thina ema clinics ethu njengoba medicine sevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi siyenze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabimitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla, sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa, laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabegqoka ama-mask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lwana ofana nalokukhwehlela. Kula bantu ababuya regularly bezothola ama-reviews up. Thina into esesiyenza kathesi uwena nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula, sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usisezwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eklinikhi sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eklinikhi sesibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaningi-ningi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi i-TB besisenza lokuthiwa i-directly observed treatment, short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawo nawe i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesisithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duzane namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested sithi hayi umuntu engabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzaba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month ukuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje siyaqala sikule mbuzo eminingi-ningi esimbuza yena, simcheck i-temperature, simcheckele konke lokhu yena bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitlele ukuthi ule nkinga mhlobo bani, then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulaba mama ababelethayo abazithweleyo abangakabelethi labana ababezithwele labana umthetho kathesi ukuthi kufuze bebuye ka-8 kuthiwa i-antenatal care, focus antenatal care, kufanele babuyeka 8 bengakabelethi. Labo labana besithi hayi kungcono kathi sebengabuyeka 1 abe sihlalele ngkhaya nenxa engaba le problems yikho azasifonela khona besebuya eclinic. So izindlela besizama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic, sizama ukuthi sireduce i-congestion ema-clinics.
Isibhedlela seThorncroft Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga, kodwa bengaminyana senelisa amathumi amathathu. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele-coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempilakahle ukuzivikela ekutheleleni leli gcikwane. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kunkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele-Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele-South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezi zalane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya, i-rebuild yencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide ifenitur. Like izolo siprovide omunye singomam, simprovidele i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le umgani, le mbiza, lama-duve, then omunye ubhudi la ekade owayi-homeless fund place, we provided i-sofa, le-bed, le-TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba ababaphathileyo ngabelungu bala. Usingomama ube ngum-South African omuvele la, then ubaba lwani ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ye ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, lokuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Ubathethi sincedisa kubulawayo, sincedisele ezinaphi. Ngoba izinaphi ivillage engakhulela khona, ngazalele kobulawayo sasungasuka sasincane siyahlalela ubani so elubani ezinaphi isigaba sakhona akula muntu osinakayo ngitsho lezinkonzo akula zinkonzo bengicabanga ngakho la mthi akula zinkonzo ngoba abantu bebabebonga ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akula sibhedlela eduze abantu nxa besuke lupani ngale baye St Luke's and far away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi?
Esimthatha khona phe Britain ngoba i-internet ilokhu vele i-rebuild iqayisa lapho abantu ba donate as a charity where we every day we donate like sasa or someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudla abantu balapha eBritain.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBelitane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecangweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama langu Ambrose Dube, ngiphuma egabeni sasetsholotsho. Ye umkhuhlane wekhorela siwuzwile ukuthi kule khorena ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo impahla zingafa zisiswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkonzo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona uyakuloko usincindezele usibisele emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kodwa hayi thina siyahamba siyayelusa ngobe kweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi ngawuhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi nce ngumkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singela mali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisa hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane lo we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi nje eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje eminyameni. Sizwa kuphela ukuthi umuntu kageza izandla, umuntu kanathama lemoni. Ukuthi kuvikelwani njani? Sizawuthiwa corona ukuthi sichasiswele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labo mahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ube kubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi sizathu abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi, ungene kwamanye amagabha lamanzi, kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu leAston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu leAston Villa odlalela iqembu lesizwe lamaWarriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcini sihlalo walinhlanganiso uAnthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Oye Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it's underprivileged this school or land. That's what he said. So maybe in a short time we can introduce the academy. This school or most of them are juniors underprivileged.
Linhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisa esakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisa ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu eSenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitshini laseNjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungesinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula ekweleZimbabwe, uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela eleNjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League yangumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi, uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo leFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Majid, is the fella supply army lesi, mina ngaye support kodwa.
Zimukali mali yakhe supply army thina siyancane.
Nyazi bafethu ukuthi nanqanyo. Mina ngcene ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empties.
Count the empties.
Asifuzeni bafethu nabo utshwala. Nyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mune munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela seCouncil yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.